inhliziyo yakho
kodwa lempi yeka Jehova niyajane akulwele kusekuchaphe isitha awulempi lena ke
lempi
kodwa lempi esempi kwakho
Now I am God.
yekuphambane bazalwane ukhakeke uma usehlanganisa kungahlangani. Because when an ability of a man comes to an end, our God begins. Bakhanza uhuba phatha umcamelo